因过目不就地我买清车的因过目不就地满地的日年人车的托盖
Nxa sesifaka umonakalo okwehleleyo lo emalini ukudlelwa inkomo zakho ungathi ulahlekelwe imali enganani
khonapha kuthi mangikhangele kusho ukuthi imali yami ingangena kubo 12-15,000 khonapha
Abantu bathi izilwane lezi bezizintathu sibone kubulawa esakuqala kumaviki asanda kwedlula sokufele lezi ezimbili selichelesile mpela khona ngapho lingathi hayi ngempela udubo soluphelile selingachelesa selingazinza
izilwane baba ukutshaya kwazo asilaqiniso ngoba indawo lezi ezitshaya kizo asizazi sibona izithombe kuphela izilwane hayi ukutshaya kwazo asilaqiniso lakathe ezikhona ngoba kulo munye umfana ovele kumafa izolo esiza khonapho kwethukulu ubone imizila yazo phakathi kukamafa lethukulu khonapho la kuthangi kulabafana babaleke kumbe imbimba kumbe imtshanje kuphela ngaba asachazisa ukuthi labafana babaleke kuyiphi indawo kodwa babaleke bachiyinqola ekuthiwa kuse ebanibongo lapha bachiye khona inqola bezibonile khonapho ngule mande kulo mlungu ongangikhuluma laye ethi usemzileni kubamsola kodwa kathesi ukuthi ngimthole asatholani ngefoni ngomlungu lo ngingazi kuzisendane ngela nethiwki ngoba lami ngangimtshela ukuthi ma ehamba laye makulawo akudobhileyo akwanisa ukusitshelelaye ukuthi kumi njani.